Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 8 kumfumfu 2017 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Indoda layo emadodeni ezizwayo.
Kambe uselakho ukuxotshwa kuzanu PF na umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Naso siyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indawo ezinjengabolupani yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili.
Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kambe uselakho ukuxotshwa kubandla lezanu PF na umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo ngumbuzo abanengi abazibuza wona kulandela ukudlithizwa kukaMnangagwa ngunkosikazi Grace Mgabe ngeviki edluleyo, okwengezelele ukufuthelana okuvele kukhona kuzanu PF phakathi kwamaxuku amabili alwela isikhundla sikaMgabe eleTim Lacoste lona elikhokhelwa ngumnankagwa lelikankosikazi Mugabe ele-G40. Unkosikazi Mgabe ucotoze umnankagwa esithi uhamba engcolisa igama lakhe esithi wamfakela ichefu ekudleni. Kodwa umnumzana Mnangagwa uthi kazange watsho njalo, kodwa uqina ngokuthi yebo wafakelwa. Umgabe laye uthukuthele kakhulu ngalolu daba. Abanye bathi umnankagwa ulakho ukuxotshwa kuzanu PF njengonkosikazi Joyce Mujuru. Kodwa umkhokheli wenhlanganiso yeShalom Trust umnumzana Angliston Spanda uthi kaboni lokho kusenzeka nje kalula.
Okanyongolo wayechilo nje ukuthi izanu kuzashuka esikhathini abazadlephana khona. So kakulanto nje emangalisayo kuyinto kade ikhangelelwe. Kodwa ke kunzima ukuthi sisho ukuthi izaphela kanjani. Bangabe mfake khoneni ye. Kodwa mina ngicabanga ukuthi umnankagwa kayisuye umuntu oyilightweight njengo Joyce Mjuru ukuthi ngemva kokuthi umkakhe seshonile kwabalula ukuthi bamsuse. Ulabo abantu labo ala indoda la emadodeni ezizwayo. Futhi umnankagwa kade esidirection asebesebenzisa kade besebenzisa i-tribalism engathi mina sebesebenzisa ukuthi ubukaranga ba-divide ama-province. Kakusoze kube lula kangako ukumsusa kusiya ku-Congress yezanu PF.
Kodwa umgabe ulalo ilungelo lamandla okumbiza nje umnankagwa emtshela ukuthi ayisuphelile umsebenzi ekhethe omunye umuntu ngoba ulawo lawo mandla.
Ye, umgabe ulawo lawo mandla ngokutsho kwesisekelo sombuso welizwe, i-Constitution of Zimbabwe, futhi ulawo lawo mandla okuthi amkhiphe umnankagwa. Kodwa into engimangalisayo ukuthi waye besenza kanje khona kume elamandla ukuthi amxothe nje emsebenzini ukuthi bamhlukuluzelane. Ukuthi nje impi yakhona yimpi yaboqamu abavele besazana bobabili bayakwazi bona kakhulu ukuba bakubangayo. And mina ngombono wami mbona ngathiwa akusombuso nje kuphela obangwayo. Mhlawumbe ungathola ukuthi kunje khonapha kubangwa ukuthi owatshontsha ama-diamonds amaningi kulomunye ngubani. Thina kasikwazi sithelwa ukuthi kuba ngumbuso kuphela. Akulantuthe ngapho nguthunqa nje kanje kungele into ejulileyo edipha okulalokho esikubonayo.
Unkosikazi Mugabe laye uthi ungcono kakhulu kulomnankagwa ulesikhundla lesithunzi esiphakemeyo ngoba ungumkamongameli. Uthi umnankagwa kayisuye lutho ngokuyinto njengoba esebenzela umgabe engumsekeli kamongameli.
Lo mama ngumama esingamuthi nxa laba bafundi history bakhumbula ngempilo kamama othiwa nguQueen Mary Antoinette eFrance. France ngabo 1789 okwaleda to revolution ye France umama lo uyeqa amasinga ukuthi imngcwele yakhe kasuye Grace Mugabe obusilizwe into ayenzayo ingaphandle komthetho and isikhathi sokuthi amaZimbabweni sisukume sichallenge into yenziwa u Grace Mugabe emthethweni ngoba into ayenzayo kayikho emthethweni.
Umnumzana Angliston Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeShalom Trust. Inhlanganiso ekhankasela ukuthuthukiswa kwezigaba zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust ithi ukukhwela kwentengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu sokufake uZulu emakhaya ebunzimeni obukhulu. Sixoxe lomqondisi walinhlanganiso uMnumzana Vumani Ndlovu.
Uzafumana ukuthi ukuswelakala kwemali lokuqansa kwezinto kulimaza kakhulukazi abantu abasemaphandleni ngokubana nxa sokusiyafika kibo kufika sokuqanise kakhulu. Njalo futhi emabhanga malutshwana emaphandleni nxa ungakhangela indaba indawo ezinjengabo Lupane yafumana ukuthi engxenye kulamabhanga amabili i-Agribank leposo. So okwenza abantu abaningi bengabi lethuba lokuthi bayithole ngenxa yokusilela kwamabhanga kiwona la mabhanga amabili yabivele leyo mali ingekho.
Kusiphe umzekeliso wentengo ekhwelileyo emaphandleni mhlawumbe isinkwa kumbe amafutha ukuthi isinkwa sikhwele sisuka kuntengo enje saya kuntengo enje.
Ye, izinto ezinjengabo sinkwa bekungakaqansi kangako ukuthi kubonakala ukuthi okuqansile ngoba besilokhu esingani sithengwa ngedola ngitsho lasemaphandleni. Kodwa izinto ezinjengamafutha abantu bebewathenga ngabo $3.50 kathesi kwezindawo sokuyi $5.50 ozafumana ukuthi kuqansile sibile nxa ngabo $2. Kwezindawo njengoba ngithile ekuqaleni aveleka wasatholakali osokungadala ukuthi egcine ebesetholakala kumkambo omnyama o-black market ngesikhiwa ongafumana ukuthi mhlawumbe intengo yangikhona ingaqansa futhi okwedlula bona $5 kusiya ku-$5.50 abantu abaningi ngibeqine sebeyithenga ngentengo enkulu kakhulu.
Emadolobheni khona asekhona yini amafutha ezimota ngitsho la ukupheka?
Ukuba khona akhona kodwa athengwa ngentengo esiphezulu njalo futhi lokwethuka kwabantu ukuthi mhlawumbe sokubuyela kulokhiyana okwamnyaka wabo 2008. So uyafumana ukuthi abantu sebethenga ngama-quantities amaningi kakhulu ezama ukuthi beyigcine ezindlini esingathi ngesikhiwa ihoarding ngoba besesaba lokho okwabehlelayo ngeminyaka yabo 2008. Kukanti la mafutha ezimota asekwezindawo yafutha amagarati engelalutho ngitsho omile qha ukugcinayo sokuthengwa njalo futhi kumkambo omnyama ku-black market ngentengo eyabingani iphezulwanyana mbijana.
UMnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela ekobulawayo. Kengilifake kancane ezandleni zikaGibbs Dube esiphe uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Kangelo kokobe tunamasiwa betetela mazo
sizibona masiko
namhlanje sikhangela usiko olungabe abantu abahlala emazweni bangani balubambile sibili ukuthi kungabe kuyini kulamasiko amaningi kakhulu okunye kwetheswa inkanda kwabantwana okunye njalo ngokuchiyeneyo nenhlanhla ngoba ngilomnumzana Arthur Ndimande isizalwane seZimbabwe esihlala khona ngale eHaveron. Baba Ndimande kunjani?
Ngikhona linjani?
Hayi siyaphila kunjani kona eHaveron?
Hayi kancane nje kuncengiswa namhlanje kulomoya mani osidalela amaflu.
Oye hayi kuyadlula ke isikhathi sankhona. So ke singathi wena obone ngazane losiko olubambileyo kumbe olubanjwe ngabantu beZimbabwe abaningi lungabe luyini njengoba lihlala khona ngapho eHaveron?
Isiko engani lokhu lisabanjwe ikakhulu ekwetheseni abantwana inkanda ngani lokhu kusabanjwe kakhulu ngokubana lamanje nje ngibone abantwana abancane even loba sikhona lapha eBotswana umntwana engazalwa bayamethesa inkanda kafuma hamba hambe bengakaze bemethesa inkanda ngibone ngani lokhu bekubambile mpela.
kodwa konoku ke ngokubona kwakho abantu babuye ekhaya kumbe kulabazali ababuya khona ngapho kubanje njani
bezinsuku ungani nje sokuyinto esinanzelelwa loba lami nginje sengunanzelela ngoba umntwana engazalwa lapha ekutswana uthola ukuthi ube kwasi isiko langa kithi siyethesa so umntwana inkanda inkaba silahla ngalolu hlobo sise senza khona ukukhanya sebasivele sikubona kusenzwa esikweni lakwethu
inkaba vele yona layo kuqhatheke kangalani ukuthi kugcinwe isiko lelo lokuthi kumele kulahlwe kunje kulahlwe kunjani
lokhona kwakulisiko lokuthi nxa kunje njoba saba kwandemanded thina saba sekwazi ukuthi umntwana nxa esezele ma inkaba lana iphuma ilahlwa njani abanye bawulahlela emanzini abanye njalo baphosela egangeni nje kule mkhubakhuba etshiyene ukuthi lina ngakini lilahla njani kulisiko elikhona so ngendlela yokuthi akuthola sikubona kuqakathekile kubantu lokhu sikulandela
kodwa kunceda kanjani konke khonokho
kutsho ukuthi emandulo ebadaleni kwakuloncedo ngokubana kuyafana lokuthi kunje nxa esibambe isiko uyathola ukuthi uyazala umntwana loba umzali elupane wena usetsholotsho uthola ukuthi ngiyekwenza kwena isiko umntwana akwanisa ukuthi alahlekazi yathi kangakibo ngenxa nje esiko kuphela
siyabona ukuthi-ke kudala abazali babegijigijima sibili uzokuthiwa umntwana usenje sokumele ukuthi-ke ulahla inkaba kwenziwe konke khonokho ovele okwenza vele khonokho mbani ukulahla inkaba lelo
ukulahla inkaba kunje mina owami umntwana sekungalahla u-anti kumbe ubaba omncane noma usisi omdala owegazi lakho nguye olahla inkaba yomntwana
kwenzelwani khonokho ngokwazi kwakho
lokho kutho ukuthi kwenzelwa nje ukuthi isiko lingacimi lokuthi engakwenza yena owegazi abantwana balesi siko labo lokuthi ngakithi vele sinje lokuthi kunje mina ngiyabankwazi ukuthi esikhathini esine babethi angakithi nxa uzala umntwana izibulo lakho lokuqala kufanele kube ngumfana noma kanjani labo uphumile kodwa izibulo lakho kufanele kube ngumfana kuyafana nje lokuthi kutsho ukuthi babekuthathela khona phana emasikweni le ndlela ababesenza ngayo alibana bedaba umntwana
ye siyakubona khonaphana ekudabeni lokulahleni inkaba kungani kuqakathekile sibili ebantwini besintu kodwa ke nxa usubona kusiyaphambilini ngakusize kuphele yini konke lokho
yeah kuzaphela kodwa abanye ababelokhu ekubambile umthonso senyanyana awusozuswelakale lanxa kungathi abantu ngoba kathesi abantu abaningi sebengani bayakulahla izinto zesintu uthole ukuthi esikhathini esiningi kufana nje lokugida amadlozi uthole ukuthi umuntu engathwasa idlozi uzokuthwasa eloya so abaningi sebebalekela emachechi la ama-apostoli kodwa ayisibo bonke uthole ukuthi umthonselelanyana omunye uyabulokhu kukhona ulokhu ulandela isiko
baba ndimande sibonge kakhulu ukuthi ube lathi lamhlanje ungaphosela ukugcina ba
hayi mina elokugcina yikuthi nje isiko mbona ngani into eqakathekile kakhulu ukuze ube kwazi imvelaphi yakho lapho ovela khona
sithathe ithubaleli ukuthi sibonge ubaba u-Arthur Ndimande ukhona ngale-ke e-Haveron kwele Botswana ungathinela kusasa mfowethu
siyabonga
hayi-ke okwalamhlanje simalapha-ke zulu kandaba oliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukips tube
lilanibayawagcina masewawasenziwe mandu
siqhubeke ngezosuku singene kuhlelo lwabasakhulayo
yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaikhobe ngeviki edlule balaleli ngixoxe lokhu lakwashe hobe ngendaba ye-social media ukuthi uhulumende wethu ulamandla nawo okwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bakhulume abakufunayo ngasebelenjini yena uhobe wathi cha kuli viki siqhubekela phambili ngaleyo ndaba sixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele yena oyingcwethi yokwethulwa kwembiko eZimbabwe mnumzana Ndebele ngiyakwamukela kuhlelo unjani
kunjani
wena? Ngiyaphila ngiyaphila. Awungitshele Zenzele yini umbono wakho mayelana ngale ndaba esiphatha kuhlelo lamhlanje?
Awuzananze ukuthi uhulumende weZimbabwe uhulumende ongafuni ukuthi abantu bekhulume bekhululekile bekhuluma into abayifunayo so for a long time bebesemelisa ukuthi becontrole ama-registrations ama-newspaper ama-television but i-social media ifike ngesikhathi besifisa ukuthi ngabacontrola kumbe ukuthi abantu bakhulumane kodwa-ke akulanto abangayiyenza
hayi ngiyakuzwa awungitshele-ke njengomunye ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko ubona ngani ukuthethisa lokho okwenziwa nguhulumeni kuzathinta umsebenzi emisakazo esingathi ngesingisi ama-traditional media outlets afana labo-ZBC na
amboni ukuthi kungaba pambanisana ngayiphindela ngoba isikhathi esiningi uhulumeni vele uyavikela imisakazo yakhe. So amboni ukuthi lo mthetho ungenza bona bengasebenzi kuhle ngoba uzangazela ukuthi iminyaka yonke leyo abantu bekhompisa ngokuthi imithetho yezokusakaza eZimbabwe iqine kakhulu ayizange iphambanise imisebenzi yabantu abanjalo e-ZBC.
Kodwa Zenzele, are you taking into consideration ukuthi imisakazo efana labo ZBC labo sebefaka inhlelo zabo ngasebulenjini?
Yebo, ufaka uhlelo labo ebulenjini kodwa ngikutsho ukuthi uzanazela ukuthi wena mina nxa ngizenzele ngingafaka uhlelo ebulenjini uhulumende bese sithi wena lokho kufakile asikufuni. The next day ZBC ifake uhlelo lelo akulanto abazayikhuluma. Ngizathola ukuthi imisakazo ethethisa kakhulu abanye abantu abamaba abazembangazwe abantu abaphikisana lohulumende. Adaze size ukuthi umuntu ze-DC ubothiwe uthiwa u-defame u-president umbuthethi somnye umuntu kodwa xa usebenzela amaphepha azimele bhala into abayisolayo uzaze umsejele kusasa.
Ngiyakuzwa.
Yeah.
Awungitsheleke njengomunye osebenzisa i-internet njalo i-social media ukuphatha inhlelo zakho ezitshiyeneyo, uhulumeni angaqhubekela phambili besevala i-internet noma angayenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu bayisebenzise, lokhu kuzathinta umsebenzi wakho na?
Lokho nje kufana nokuvala amanzi ngesandla. Yabene akula ngenye indlela bangazama, but there will always be a way.
Hayi, ngiyakuzwa ushilo wathi there is, will always be a way. Awungitsheleke abontanga abakumsebenzi wokuphatha inhlelo ezitshiyeneyo ebulemjini kubele bakhangelele ukwenzani ukuze abalali babukele noma balalele inhlelo zabo?
I mean, there is no way uhulumende azavala ngayo internet completely because there are so many other ways ukuthi umuntu angakwenza. Kula ma VPN nalo ukuthi ama virtual private network umuntu angayisebenzisa engasozi control nguhulumende.
Okay, ngiyakuzwa ke. Njengoba uhulumeni uyabonakala vele ukuthi usebona ngani i-social media ilamandla eyobhidlisa umsebenzi wabo, ulasi isiluleko naso kunikeza ingcwethe ezifana lawe njalo intatheli izindaba labasakazi abasebenzisa i-internet njalo i-social media ukuze baphathe inhlelo zabo?
I think while also like with abantu abasebenzisa social media abamele bebe careful ukuthi yini abakutshela abantu amanga. I mean there's no point ukuthi umuntu ekhuluma ukuthi amanga kumbe ekhuluma into ezayithusa abantu kumbe ezaqotha amabhizinisi. Why should you do that? Abantu abathatha izindaba, abantu abakhomunikeyitha nabantu, they should always uphold ama-ethics e-journalism.
Abontanga-ke ikakhulukazi laba abasebenzisa i-social media ukuze bakhulume imibono yabo emayelana ngomnotho welizwe, indlela abaphila ngayo eZimbabwe, njalo ngezombusazwe eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kubanikeza?
Babamele nje bezikhulumele kungelanto abayesabayo kumbe engebethusa ngoba that is the only platform abalayo. So kabakhululeke nje benze abakufisa.
Hayi, ngiyabonga Ndebele. Balaleli isikhathi sesidliwe nguMangoyi wathi ngilibalelise. Lapha bengixoxa lo mnumzana Zenzele Ndebele ongisakhulayo oyingcwethi yezokwethulwa kwembiko eZimbabwe. Siphatha udaba mayelana ngendaba e-social media. Bafethu, masidibane ngevikezayo. Okukhulumayo nguMike Hobe, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela njalo mbingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhla bemfuna sikhangele indaba yezikhubeko lokuthethelelana njalo lokukholwa kwabantu. Siyananzelela ukuthi indaba yezikhubeko iqakathekile ukuthi sizwisise, kumbe singabantu abayizimuli kumbe ngabantu abaphila impilo yabo yesiKristu. Singananzelela kuLuka chapter ka-17 verse ka-1 kusiya ku-6. UJesu yakhuluma ngakho uthi yena kubafundi bakhe, kungake kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso kodwa maye kulo ezivela ngaye, kungaba ngcono kuye ukuba ilitshe lokuchola ligaxe entanyeni yakhe aphoselwe elwane. abe seqhubeke sithi yena kulokuba aqhubekise kumbe omunye kulaba abancinyane. Xwayani lina, uba umfowenu esona mkhuze, uba ephenduka mthethelele, loba ekonela kuze kube kasikhombisa ngosuku abuye kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, kumele umthethelele. Kusho ukuthi lapha sifunda isifundo esiqakathekileyo. Okokuqala, into yonke umuntu okumele abe yazi yikuba iziqhubekiso zizaba khona, kumbe ungabe kuphakathi kwababa lomama, kumbe kuphakathi kwabantwana labazali, kumbe khona emabandleni esikhonza kiwo, kumbe singathi kumbe lalapho imihlanganiso sihlangana khona, kumbe siyizakhamizi. Iziqhubekiso zikakhona, abantu bayagwenxana, kuba khona ukukhulumela eceleni, kumbe kuba khona ukungazwisisani. Ngakho lokhu ngokuqala kumele ukuthi wonke umuntu abe kwazi ukuthi iziqhubekiso zizaba khona. Ngiyakhumbula abafundisi abadala abaningi abachathisa abantu, baqala bababuze umuntu engachathi ukuthi selike lalwa yini, nxa lingazake lilwe abe selibithela ngemuva ethi alike lihambeleyo kulwa kuqala lingachathi, ngoba umchato ungahluphelile. So okokuqala nxa sikunanzelela khonoku ukuthi iziqhubekiso zizaba khona, kodwa kwesipile okuqakathekileyo ukuthi pho nxa sezibe khona iziqhubekiso kumele ukuthi senzeni. Siyananzelela laphana ukuthi uJesu uyaxwayisa ukuthi zama ngazo zonke indlela ongaba lazo ukuthi singabuyi ngawe leso siqhubekiso, ngoba iBhayibheli liyaxwayisa lalithi nxa kusenzeka hlala ulokuthula lomuntu wonke. Kodwa nxa sokubuyile kungoku okuqhubekisiweyo ngumfo wenu kumbe ngumkakho kumbe ngomunye umuntu, iBhayibheli lithi lona into kumele ibe mqoko kuwe ukuxolela lowo muntu. Akumelanga ukuthi ube ngumuntu obopha isindo. Abakhangela impilakahle zabantu bathi abantu abaningi abagulayo kumbe bagula ngegazi leli eliyabe likhwela lisiya phezulu, i-high blood pressure, abanye njalo bagula ngokuzwa izihlabo lokunye. Abakhangela impilakahle bathi khona kwenziwa isikhathi esiningi lisindo umuntu angabe lokhu elalo enhliziyweni yakhe lokuthi kaxolelanga. Ukuxolela omunye umuntu kuyakukhulula, kuyakwelapha wena, kuyehlisa umthwalo kuwe. Umuntu ongaxoleliyo ufanana njengomuntu ohambayo ophila impilo yakhe ethwele inkalakatha yomthwalo osindayo kakhulu. Ikanti lapho uyabe usulimala kabili, ulimala ukuthi uzondela ukuthi kulo muntu okoneleyo, ube usulimala okwesibili kokuthi ngoba uthwele lowo mthwalo inhliziyo yakhe yatshona isinda, inhliziyo yakhe yatshona ibuhlungu. Kunzima kakhulu ukuxolela umuntu, akumelanga sikutshaye ndiva khonoko. Kodwa into kumele uzitshele yona ikuthi okokuqala, njengoba uyabe ungumKristu kumbe loba ungabi ngumKristu, uzitshele ukuthi kambe shuwanzaze ngigule mina, ngiguliswa ngumuntu lo ongikhubileyo. Ngakho-ke kumele ukhulumisane la umuntu lwayo khonokhu nje, ibala nalele ukuthi ngiyakuxolela, kumbe lebala lokuthi ngicela ungixolele. Iqakathekile kakhulu ezimulini, ekugcineni imtshado, ekugcineni ukuhlalisana kwabantu, ekugcineni amabandla, ukwenzela ukuthi amabandla angadabuki phakathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza namhlanje bazalwane bami elilaleleyo, uba ngabe lingakhulula amafindo enhliziyweni, kumbe uqhutshwe ngomkakho kumbe izihlobo zomkakho, kumbe uqhutshwe ngabantu bebandleni kumbe lapho osebenza khona, ngabe singathola indlela yokuxolelana ukuze sisebenzelane kuhle. Baba, ngegama likaJesu thandazela abalaleli abalaleleyo ukuba amafindo aphakathi kwenhliziyo akhululeke, kutholeke ukuphiliswa lokusiliswa kokuxolelana, ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Boye kakhulu balalela, sihlanganeni ngeviki leli elizayo, sikhangele njalo ilizwi lenkosi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi uSenisipanda. Ngiyazi abanengi beliye enkonzweni lamhlanje nje njengoba kulilanga langesonto, silethemba njalo lebusisekile ngombhalo kamfundisi.
Mhlangethinwa ngikhathela ungegcina nkosi, hlayethema lingephile ave ungegcina ungegcina. Bongi Shangi Shushwa is in Katas, Hungi Trina and Kos, Shangi Lima is a lame, Haga Hungi Trina, Shangi Piwa Hogum Shaw, Hungi Trina and Kos, Shangi Lima who's a jail, Haga Hungi Trina, Shangi Lele.
Smith Black Mambazo amambazo amnyama begqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ye gospel ingoma yokholo besithi bona mhlangidinwa ngikathele silethemba ilithobile inzinhliziyo zenu nxa bekhona abadabukileyo. Sesifikeke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa likhumbule sihlobo zami ukubana iZEC iyaqalisa ukubhalisa abantu ngitsho lasemaphandleni elizweni lonke jikelele ngolwesibili. Ngakho lihambe eliyebhalisa. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kambe uselakho ukuxotshwa na kuZANU PF umnumzana Emerson Mnangagwa? Abanye bathi yebo kodwa abanye bathi ngeke kwenzeke. Ukukhwela kwentengo yezinto sokufake uZulu emaphandleni ebunzimeni obukhulu kutsho inhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.